sizuze ucingo ebuseni oluvele komunye wama observers zethu eGwanda ukuthi ipolling station eWard 10 eGwanda ibilo polling agent oyedwa owezanu PF. So sasesidinga kwamanye ama political parties ukuthi kanti indaba bona bengathumelanga ama polling agents kuyona leyo polling station. Basebesitshela ukuthi bebengelayo bona kulisti le abanayo. So kodwa bagcine sebethe bathumele abantu ngoba kukhanya izekhi yake yaba le listi yokuqala. Yasibuyisengezelela amanye ama polling station.
Ungasipha nje okunye elikuzwileyo ikakhulu lapho esigabeni wena omele sona.
Thina besikhangelele i-Southern region ikakhulu eMathebeleland lakoBulawayo. Okunye okukhulu esikunanzeleleyo ukuthi laba abe-special vote ikakhulu amapholisa kulezinye indawo njengeMguza neMakhokhoba lapha babuye ngobuningi babo eMguza bebebalela ukuthi bengafika i-500. Basebesenza ukuthi i-voting ibisiphuza kulaba abanye abantu ngoba basebephiwa indawo yokuqala ukuthi babe yibo abakuqala bokuvota. Sabuya njalo sazokhangela ukuthi bekulama-polling station amaningi akade enziwe ngamatende. Amatende akhona abengelamawindi and ukuswelakala kwamawindi bekusenza kube mnyama phakathi ukuthi kwezinye indawo njenge-retreat lapho koBulawayo bagcine sebefaka amakhandlela. Kwezindawo abantu bese bephelekezelwa ngama-polling officers bephathelwa ama-torch ukuthi bavote. So sokusinika umbuzo wokuthi ibiyimfihlo kanjani ivoti yomuntu nxa umuntu kade sephelekezelwa ngomunye umuntu othwele i-torch ukuba naye vota. So yizo izinto kade sizikhangela kakhulu. Kube njalo leminye impiko engakagcwalisiseki esilokhu esisayidingisisa ukuthi kwamanye ama-polling station bekulama-ballot papers akade lamabizo kuphela kodwa engelampikitha yama-candidates yakhona. Kwezinye indawo bekulama-ballot papers alempikitha ingaqondananga lamabizo ayiwo. So akusazakali ukuthi laba abavotayo nxa kuyukuthi bebengazi ukuthi vele umuntu wangikhona yini ukhangele kanjani bavote endaweni eyiyo yini kumbe engayisiyo.